Namhla ilanga elibuhlungu kakhulu ngoba silahlekelwe ubaba uThapamane Masaya. Wayengeladlakela lo muntu, wayengahluphananga lo muntu, wayengathethisanga nalo muntu. Into yakhe wayefuna ukuthi abantu beZimbabwe bebe le-freedom of expression ezikhampenela for his party. Engatshayanga muntu, engahluphananga lo muntu. So leyi into eyenzakala eZimbabwe leyi eyokubulala abantu every time mase sesukana ngendaba ze-politics, hhayi asikuthiyeni izihlobo zami. Laba abasetshenziswayo bethunywa ukuyobulala abantu, siyakwazi ukuthi iZANU-P F yiyo ebehind konke lokho. Mabe sithi bona babambe zonke indawo ze-CIO zamapholisa zamasotsha ze-military intelligence, kanti pho kuhamba njani ukuthi abantu lokhu bebulawa by the unknown? Sibona kuhamba njalo futhi ngendaba zama-minerals ethu, gold mafia, ukuthi i-gold yayitshaya la i-double up abantu bengakwazi ukuthi kuya ngapha. So yikho esikutshoyo khonokho ukuthi iZimbabwe kathesi kumele kube labantu abafuna ukukhokhelayo, abalothando labantu, abalothando le-future yeZimbabwe. Ngoba siyabona ukuthi lokhu ungalokhe kuhamba phambili, hhayi asikwazi ukuthi kuzozala nkomona. Ngoba abantu beZimbabwe they have been patient. Abanye they have not recovered from since 1965. Kuchaywa impi liberation till now. So sithi ahlaleni phansi maZimbabweni sibone indaba yokuthi sikhiphe iZANU le lo mnangagwa wabo, ngoba sebehlulekile ukubusa iZimbabwe in a free and peaceful manner. Thina asilabantu abalodlakela, thina sifuna imisindo, sifuna peace in Zimbabwe. So lokho kubuhlungu.
Udlakela lolu alusoze lwethuse amalunga enu ecine engasayivota yini kuma-by-elections?
Ukuthi ama-by-elections baza siyethusa or kuwesasaba angikuboni mina. I-vote yaselwa ngabantu during the liberation struggle. So lokho kokutshaya abantu besethusela abantu since 1980 akusasebenzi, ngoba it's a constitutional and fundamental right. It's like your right to breathe, ekuseni ukuthi la uphefumula umoya. So your vote is your right. Ngisho njalo kwabantu abakhulumayo ukuthi iZANU izachaya abantu during the by-elections and everything, hayi konke lokho siyakwazi, but imvumo yakho yokuthi uvote is yours, born with it, and it's constitutionally mandated.